Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Sanga na kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 28 kuzibandlela 2022 igama ngontungamili nkomo ezihamba phambili kulabo sekeli bebandla likamnumzana Nelson Chamisa ele Citizens Coalition for Change abane ababikwa bebotshelwe ukugqoka izikipa zebandla labo. Ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olweZimbabwe National Statistics Agency luthi isilinganiso se-inflation siyehla kodwa abaningi bakhala ngokudula kwezinto. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uthi uzakhetha owesifazana onsundu okwakuqala embalini yaleli lizwe ukuba ngomunye wabahluleli bedalele Supreme Court. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kube abantu abathathu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula ikhulu 153 belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala bangu-4421 kuthi abahlatshwe esibili bangu-4783. Abahlatshwe esithathu bona bangu-251 kuphela. Inani labaphethwe ilomkhuhlane sikhuluma nje selehleli suka phezu kwe-50,000 ngompalakazi laya ku-7,073. Kulaba sekeli bebandla likamnumzana Nelson Chamisa ele Citizens Coalition for Change abane ababikwa bebotshelwe ukugqoka izikipa zaleli bandla eHarare izolo. Abane laba ngu-Emmanuel Zela Skumbo, Erasmus Nyandoro, Prince Motebuka kanye loTenda Ichigwada. Inhlanganiso yamagqwetha abamelayo iZimbabwe Human Rights NGO Forum ithi abane laba bebegcinwe enkambeni yeHarare Central Police Station izolo ntambama lapho abetheswe khona icala lokubangela ubudlwangudlwangu. Ibandla leli belikhuthaza uZulu ukuthi avunule impahla elithanga namuhla okungumbala walo omutsha ngemva kokuguqula ibizo selitshiyana lelithi MDC Alliance. Lomkhankaso uphansi kwesihloko esithi hashtag Yellow Friday. Umnumzana Chamisa labanye bakhe bathi bakhethe lumbala ngoba ulombiko wela kusasa leZimbabwe elihle njalo elikhazimulayo alubana iCitizens Coalition for Change ite yangena embusweni. Sehlulekile ukuxoxa lesikhulumeli samapholisa umnumzana Ponya thi. Ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olweZimbabwe National Statistics Agency luthi isilinganiso sokugugudeka komnotho welizwe i-inflation sehlile kancane nxa kuqathaniswa lesomnyaka odluleyo. Ngompalakazi isilinganiso sokudula kwezinto nyanga nenyanga okuthiwa i-month on month inflation besiku 5.76%, kodwa iZimstats ithi sehle nge-0.42% kathesi ngozibandlela saya ku-5.34%. lolu kantsha luthi njalo inflation yalo nyaka iza kwehla kancane okwedlula eyanyakenye. Kusitsho ukuthi intengo ayisoze iqanse kakhulu. Kepha uZulu ukhala ngokudula kwezinto ezitolo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele ucubungula izenotho umnumzana Ambrose Sivindi.
Siyayizwa le imbiko ethi yona i-inflation yehlile eZimbabwe enikwa iZimstat. Kodwa ke wele ngxenye ngokwabantu abasebenzela emahofisini. Kodwa ke umuntu kazana ohamba esitaradeni khonoko kakuboni ngoba sikhuluma kanje kathesi. Intengo yempahla yenze sizisebenzisayo nsuku zonke ezisincedisayo nje ukuthi siphile, ziqansile. Ungakhangela isinkwa sinje sesiqansile. Sile zuwa around 200 pound ukanti sasi kubo 100 and something ukhangele bonke othukela abaqhansile kancane ama services esiwatholayo ngakhangela izesa layo ikhwezile ama tariffs ayo so ke ukuthi kuthiwa inflation yehlile singazuzi kodwa kumuntu ku ground kumbe umuntu kazana uzayo ukuthi hayi yalo kakunanzeleka kubona even sesibuya ngapha ku poverty data line sesikhuluma ngezeholo labantu uzananzelela ukuthi futhi into eliqiniswe ukuthi ngo December poverty data line imali efanele hole umuntu ophansi okugcina sibe lapho ungcise ukuthi abamizwe ezingama ezingagcina umphefumulo lenyama kundawonye bibiwa around 50,000 khuluma kanje kathesi over data line ifiga khona is over 75,000 so ke nga kuthiwa kwehlile akuzuseke ukuthi baye bekhuluma ngani ngoba engcaya amasese abathi kodwa iqiniswe ukuthi nga uzongena esitolo kathesi uthenga impahla ungazibambeki leyo iqiniso lakhona so ke lokho ukuthi engcanye inflation yehlile I think ku academic kakhulu kodwa iqiniswe ukuthi hayi abantu abakuboni ngoba bona impahla abazithenga ziqansile zikhwelile so iqiniso elikhona lelo elingelabalana lokuba langubani
khona okungaba kubangela ukuthi abantu bengasakhononi kumbe ukukhuluma nje ngodubo lokukhwela kwezinto ezidolo kungakubangelwa yini
well kuyisimanga ukuthi kanti eZimbabwe abantu badubeka kanje intengo yenzo yakhwela nsuku zonke intengo yamasevisi yakhwela nsuku zonke abantu imisebenzi abalayo abantwana bayaqotha ezikolo abanye abantu besehle ukubhadala ischool fees abanye abantu behlela lokubhadala amarent lapho abahlala khona singayiqathanisa imali yethu esiyiholayo yalapha ibhondi yeZimbabwe lale emzini emelika uzananzela ukuthi ngapha komkhembo omnyama okuyibophela abalalayo leyo mali nxa uyidinga sikhumula last year ibiku-19,000 and imali efana nayo 19,000 versus 100 khathesi imali efana nayo uzananzela ukuthi uyayibuka uyayithola kwampi kubo 22,023 kusiya kubo 25 kodwa ke le nto ezinto iyakhwela but abantu beZimbabwe bazithulela I think izizathu zakhona ziningi kodwa isizathu sokuqala ukuthi abantu beZimbabwe yababambananga yinto yokuqala ibandla elibusayo leZANU PF lihlakaniphile selavulwa ngamaphatha okuningi ningi kwagcwala iganga lonke osokusenza ukuthi abantu badonsele amnye donse siyale amnye donse siyale amnye donse siyale khonokhwana yikuchitha abantu ukuthi bangabi lo mkhumbulo omunye yinto yokuqala okwesibili kulabanye la abantu esingathina abalamandla abale influence abangathi balokuganga ukuthi abangamasela bona abana abantu futhi ngabantu abagangileyo labo abadonsa abanye abantu bahambe labo babanika into ezincane babamzela babamzela lapho abantu bacine bethule okwesithathu sinanzelela abantu baye kade seZimbabwe sebefuna ukuba ngama amasikati laba ama-miners anala ama-miners ayokuthi ngamakorokoza bona abantu ahambe egebhu igangalonke abantu abaningi ungathi wakhuluma ukuthi ahamba khona ngaye la uye egebhu abantu abaningi sebephatheke ukuthi sebedinga impilo ngendlela zonke ukuthi nxa umthole esegangeni etshona egebhu khona la abuye endlini yakhe kumbe ekhaya lakhe after a week so umuntu onjalo nxa ukhuluma laye kalutshanda kulaye kwenza ukuthi bangabambani bengadonsi ndawonye
umnumzana Ambrose Sivindi uhlaziya ezenotho inhlanganiso emela abantu abathengisa esitaladeni iVendors Initiative for Social and Economic Transformation ithi sisungule inkundla kumakhalekhukhwini kumbe imobile application ngesingisi ejonge ukufundisa uZulu ngenhlelo zokuvota Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla salinhlanganiso umnumzana Edward Kapodogo.
Last week we launched an application or e-voter mobilization
Le application izonceda kakhulu abantu baphangela as ma informal traders to provide critical information around electoral processes. And the application, the good thing about it, uyakwazi ukuyisebenzisa even using e-online or we using offline offline sessions. Uyakwazi also to ask or kubuza umbuzo ufuna kuyazi which you don't know about anything about election, then you get responses. And because siyazi abantu bapangela as informal traders kunzima kakhulu kuti bafumane information, because the mainstream civic education sometimes haikwazi kufikelela abantu bayenza informal trading. So that application is going to help kakhulu.
Ungasichasisela ngomhlangano elizawuqhuba nezinye inhlanganiso elisebenza lazo.
Ngomso 28 January 2022, Uvendors Initiative for Social Economic Transformation, together with UBVTA, Blue Vendors and Traders Association, sizoba sine mhlanganiso wama informal traders kunye nema solution holders alapa with the aim to engage the solution holders as well, giving feedback of the survey results in two words, which is word 11 and word 17. So sizoba naba informal traders from word 11 and word 17 trying to share the feedback ipuma uku survey results with the aim to actually share ama challenges afumaneka by informal traders.
Umnumzana Edward Kabodogo, ngohlanganiso ye Vendors Initiative for Social and Economic Transformation. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Inyons Day, it izulu lesikhukhula, ucyclone Ana lichiye abantu abangena kumakhulu lamakhulu bengelandawo zokuhlala eChimanimani enyanga lasePuhera ngemva kokudiliza imizi, amabholoho kanye lezikolo. Izim Life, ithi amapolisa kobulawayo abophe abesilisa abahlanu abahlala e-Aparench Mall abetheswa icala lokubulala isela abalihlasele ngesikhathi lizama ukugqekeza kwenye indlu ebusuku ngolwesithathu. I-Chronicle ithi iziphathamandla zogatsha lwezempilakahle kanye lezemfundo sezilungiselele ukuvulwa kwezikolo. Osaphethe isikhundla sikamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uvikwa elakho ukwazisa namuhla ukuthi izikolo zizavulwa nini. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Studio 7 lijana abasakazi nabalaleli. Siyabonga indaba zenu Studio 7. Mina into engicelayo bengicela ukuthi amabandla ezombusazwe kela kithi eMandebeleni bengicela ukuthi babambane. Bazibuze ukuthi njengoba sizinkokheli okwenza sileke ukubambana yini. Ingabe umuntu usebenzisa ufuni ufuna ukuthi sisu sakhe noma ufuna ukusebenzela noma ufuna ukukhulu ufuna udumo, kodwa into ebalulekile ukuthi eqinisweni abantu bakithi babambane amabandla ezombusazwe. Ngoba mina ngokubona kwami akunaso asikho isidingo sokuthi bengabambani, ngoba ukhala sikhala ngesikhalo esifanayo singabantu besimpilo. Ungaphuma uqonde eMpumalanga eNtshonalanga sikhala ngesikhalo esifanayo. So besicela ukuthi babambane abantu bakithi, bafunde ukuthandana. Singabambani ngoba sekunomuntu weHarare osibambanisayo. Asibambaneni thina sodwa, sithandaneni. thina sodwa ngoba ushupho olukuwe lushupho lukini njengomuntu wesintwini lihlulwa yini ukuthi lingabantu besintwini libambane lingabakhokheli yini into elihlulayo yini into lezikuthi ingakwazi ukukhulumisana ukuthi hayi asibambane ngoba sinoshupho oluyi-1 sisonke ngiyabonga
Njani lonke basakazi basitudio 7 lamaZimbabwe wonke mina ngithanda ukuthi amabhayo election lawa abuyayo ngomatch lawa abantu babeke ilihle libanze kuwo mina ngilasiqiniseko sezekhi ukuthi zekhi zafa yaqhuba ukhetho olulungileyo eZimbabwe lapha ngoba uzekhi ngumntana ezana uPF ayizimelanga izekhi liqiniso lelo njengokulo mama lwana obuvulwana uthi igumba yena lwana akulanto ezahamba kuhle khona phana kuzekhi ngoba lwana umama lwana siyamesaba eZimbabwe ngumama esithi nxa simkhangele emapikitsheni sizwe inwele zethu zisukuma sisesaba ngobugango okunye okumangalisayo yena lwana umama yena lwana ezilonge khona khona phana kuzekhi akulanto ezakwenzakala ukhetho lolu olwamabhayo election balutshontshe kudala balubiza nje sebekwazi ukuthi sebeqedile ngakho impumela sebelayo bazawina ngoba vele izekhi ingurefuli osekela izanu pefu nothabanye abantu so ngiyacela ukuthi ama-opposition kuqapheleni kakhulu khonokho kuyinto singatsho sithi sizawina kodwa ekugcineni sebe sifake imkhono ekhanda sihlaba umkhosi sebehlezi ephalamende abezanu izihlalo abazinikezona bengavotelwanga ngabantu umama lamthi igumba ugangile lwa izekhi ro ngokumangalisayo kakudilizwa izekhi kudilizwa imithetho kuqalisa izinto ezintsha ukuze sibe lokhetho olukhululekileyo ezimbabwe ezilonke kule zekhi kuyabona lokho kusala kulokho kubusa izanu nabomnankagwa labotshiwenke abantu abagangileyo
Salubonani mthwakazi omuhle salubonani basakazi beStudio 7 nelami igama ngu-Adolf Shaba ngithanda ukubongela iqembu lethu elitsha i-CCC ekhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa kanye nenkokeli zakhona zonke bathethe isinqumo esihle kakhulu esisibonga kakhulu ukuthi bephume beshiyane laleli gama lethu MDC ngoba kade selimotshakele kade selibanjwe izandla ezilemkenke izandla ezingcolileyo izandla ezingalunganga ngoba wonke umuntu besedlalela kilo ama-CIO besezenzela umathanda esebenzisana labothokozani khupho uDouglas Monzora oMorgan Committee siyabonga ukuthi bathethe isinqumo esi-right ngesikhathi esi-right siyafika unyaka ka-2023 liyabe selihambile wonke amakhona ezwela kithi siyabonga kakhulu ngathi ngalibambisisa ngekwazi ukunqoba ngalo 2023 and nginayo nalo ithemba lokuthi kuzokwenzeka ngo-2023 ngithanda nje ukuthi kuzakhamizi zaseZimbabwe ezilungu zazo uyisakhamizi zaseZimbabwe hamba ekhaya ufike urejiste ukuvota ngobana ma kufika i-election ka-2023 masambeni ngobuningi bethu ngoba indawo lezi esicatsha yizo lezi emazweni abanye abantu siphile kanzima uma singalungisa izwe lakithi libe lihle sikwazi ukuphila ngcono impilo ingaguquka lathi sikwazi ukuhlala emakhaya siphile njengabanye abantu abaphila kunesezweni lakubo hayi siyabonga kakhulu siyabonga ungathi yonke into ingahamba kahle
Yes, Salbanani, Sarazum Kulum, Sarazabantum, Sarazo Studio 7, Sending Lanonke, Sarazibonke, Nabo Patibonke, Sarazo Sabanakul, was a resident of the land of the Kimmy Sauce, Nabanda Labakura Kulum, Sarazo Studio 7, Costatin de Vele, Hilbro, the kind of Kulma in the Jolas Malema, Mina Ngonano, Araspi or Aras Kafuli. Into Kulumayo, Ngamu to write. I'm a South Africans now, Ngama Africans. Singa Kota for Nok and the 47 Zinuabo, Kumilan of my servants. Milan of my servants, let's share. All right, Madame Nomaka Wednesday, Magit, Mova in England to see Lapo, my restaurants, Rosoma security, Miss Lelu, Lapo, and Yavant Basakai. So I'm sure the Gangabo, or church, Milsi, Nabo the servants of Pena Basibabo. So I'm saying I'm pretty wrong. But in the bag, it is in Maracolo, but no so pointy was a long. Limus as a mutandas yet. Metisibi and the witnesses in the school lady in the students in the Kaya, who still have one girl with some person of Pelis. The swap one day was a long. Uzolunga sabagam sarazo studio 7 diberat long kemas bapa mas semandevela mas nyotanda kakulu shaltanda kakulu
labo bekungabalaleli be studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amaswe. I-Voice of America ithi umnotho weMelika ukhule ngesilinganiso phose sokuyisithupha ekhulwini i-5.7% nyakenye, okungokwakuqala ukuthi udlondlobale ngalindlela kusukela ngomnyaka ka-1984. Umsakazo munye uthi eleMalawi selifake indawo ezihlaselwe isikhukhula se-Cyclone Ana esimeni sengozi i-National Disaster ngemva kokuba leli zulu libulale abantu abangamajumi phose amabili 19. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden uthi uzakhetha umuntu wesifazana onsundu ukuba ngomunye wabahluleli bedale le-Supreme Court. Lokhu kuzaba ngokwakuqala embalini yeMelika ukuthi kube lomahluleli wesifazana omnyama kulumthethwandaba. UBiden wazise ngenjongo yakhe izolo ngemva kokuthiya umsebenzi komunye umahluli uJustice Stephen Breyer obesele minyaka yokuzalwa engamachumi ayisishiyangalombili lantathu 83 njalo obesephethe isikhundla lesi okweminyaka phose engamachumi amathathu. Uve ngomunye wabahluleli balinkantolo abeyamele kuhlangothi lwebandla lamademocrats. Umthethwandaba lo ulabahluleli abayisishiyagalolunye. Abayisithupha babo bayamele kuhlangothi lwamarepublicans. UBiden wayevele ethembisile ngesikhathi ekhankasela ukhetho nyakenye ukuthi uzakhetha owesifazana onsundu abe ngumahluleli walinkantolo kungabalethuba. Uthembise izolo ukuthi uzakhetha umuntu olesithunzi ohloniphekayo njalo owaziyo umsebenzi. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, umnumzana Rafael Mthombeni.
Mbona ngathi ulungile, mbona ngathi usendimeni yakhe eyokuthi agcwalise lesi sifiso, lesi thembiso sakhe ukuthi uzakwenza. Ngoba bakhona sibili obaba labo mama lapha madoda akhona abaqeqeshileyo abaqualifya ukuthi labo bangahlala khona phana phezulu behlulele imithetho ephezulu khona lapha lapho kangimsoli sibili ngibona ngathi wenza into eyiyo eqondileyo ngoba kwesinye isikhathi thina abantu abamnyama kwesinye isikhathi bangathi basikhangelela phansi kungathi asingeke senze lutho lanxa sibalile sifundile siqeqetshile kodwa kuyajinge kulokho kungathi hayi umuntu omnyama umuntu omnyama kodwa ke nxa esenza njalo ngibona ngathi sibili kwenza kuhle kuzaba lalokho okuthiwa yibhalansi phezulu lapha ukhona loo ndoda omnyama kodwa ke hayi siyambona simkhangele kulezi nsuku lokwenza kwakhe sikukhangele
kulokukhonona okukhulu ebantwini abamnyama abathi uBiden kaqhubi kuhle umsebenzi ngoba wathembisa ukwethula umthetho ovikela ilungelo labo lokuvota bekhululekile bengenqatshelwa yimithetho abathi yethulwa ngama-Republicans ngabomo ukukhetha kwakhe owesifazana onsundu lokhu singabona kumsondeza njalo ebantwini abamnyama yini bemvotela ngobuningi kukhetho oluzayo lanxa nje bekulokukhonona konke lokho
siyananzelela ukuthi abantu abamnyama lapha e-America yibo ababreaker ivote liyana eyachaphisa uBiden ukuthi abe ngupresident khathesi ora-ke eqinisweni ukuthi abantu abamnyama bajayele labo ukuthi bese bekhangela ukuthi bangathi bayakhongozela kakhulu ukuthi xa sesikwenze so sokumele ukuthi la wenze so mbona ngathi into eyahluphayo la ngesikhathi sika-Obama Obama naye wachatshiswa ngabantu abamnyama ngoba abantu abamnyama lapha e-America bayi-swing vote lokho esithi swing vote ukuthi khona bona bangasukuma bayivota vele kawuphumeleli lowo ngazokuyo mbani ngoba amakhiwa ajayele ukuthi adabuka nephakathi ekukhangeleni izinto lezi bese kusithi bona bese bebuya-ke bangabuya bese bevota lowo abamkhethileyo uyawina manje-ke bangaqeda khonapho bayabuyela futhi ezindlini zabo bayehlala sebekhangelela ukuthi kumele wenze baya akuchiphanga njengakhona lokhu mina ubona kwami ukuthi khona kungenzakala ukuthi uBiden agcwalise izifiso zabantu bonke ngasikhathi sinye lo-Obama laye kwaba njani wehlule ukugcwalisa babesithi uyehlule ukugcwalisa izifiso zabantu kodwa mna mbona ngathi ngesikhathi sika-Obama abantu abamsundu bakhwela kakhulu baba sendaweni eziningi eziqakathekileyo mbona ngathi lakhathesi njengoba laye ekhweza umuntu omnyama emsa ku-Supreme Court kwenza into elungileyo kakhulu akungezake kwenzakale mina ngokubona kwami ukuthi abantu abamnyama bathole ukusuthiseka ezintweni abazifunayo kufanele ukuthi bahlale belokhe belwisa ukuthi bavote bavotele izinto zabo asesithina wona lo mthetho wama-Republicans owokuthi uzama ukubacindezela ukuthi bavote bangawephula ngokuthi bona basukume bayivote ama-Republicans phela bangeza abamise ukuthi khalezi livotelani indaba lisiye elayinini lisiyavota abangezake kwakwenze khona lo njalo yena uBiden aniboni ukuthi yena phela kavoti ukuthi athi umthetho lo kawuye phambili kumbe kawuye emuva kwehlule khona ngale phezulu laba ama-Democrats bekhona yikho engikubonayo khona lokhu ba mina nxa bengingathola isikhathi bengingaba-encouraja wona abantu abamnyama labo ukuthi hhayi sukumane libambane liqhubekele phambili loba kule mthetho yona leyo lifuqanelayo lisiya phambili
Umnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili kulabasekeli bebandla likaMnumzana Nelson Chamisa ele Citizens Coalition for Change abane ababikwa bebotshelwe ukugqoka izikipa zaleli bandla izolo. Ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olwezimstars luthi isilinganiso seinflation siyehla kodwa inengi likhala ngokudula kwezinto. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uthi uzakhetha owesifazana onsundu okwakuqala embalini yaleli lizwe ukuba ngomunye wabahluleli bomthethwandaba weSupreme Court. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na eyami impela sonto isiqalisile. Yimi uNtungamile Nkomo.